Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali chona njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolosine mhla ka 26 Mpandula 2019 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uDokotela Peter Magombeyi oyethunjiwe ngabantu abangaziwayo usefikile kwele South Africa lapho azakwelatshwa khona. Uhulumende usevumele umdeni kamuyi umnumzana Robert Gabriel Mgabe ukuthi ayengcwatshwa kozwimba esabelweni seMashonaland West. Umongameli Emmerson Mnangagwa utshele umhlangano we-United Nations General Assembly ekuseni lamhlanje edolobheni le-New York ukuthi uhulumende wakhe uselethe umbuso okhululekileyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa utshele umhlangano we-United Nations General Assembly ekuseni lamhlanje edolobheni le-New York ukuthi uhulumende wakhe uselethe umbuso okhululekileyo. Umnangagwa ukhale njalo ngezijeziso ezetheswa amalunga e-ZANU-PF ngele Melika lomanyano we-European Union esithi sezilethele uZulu weZimbabwe udubo olumangalisayo. Untungameli Inkomo Studio 7 usipha loludaba ngokugcweleyo esedolobheni le-New York.
Njengobe kukhangelelwe, umongameli Mnangagwa usole izijeziso lezi esithi ziphazamisa uZulu makhaza kanye lemizamo kahulumende wakhe yokuvuselela umnotho. Ngokunjalo, uthe kumele zesulwe ngokuphangisa ukuze eZimbabwe lenelise ukuqhubekela phambili liphume engxakini elikizo.
These achievements are in spite of the continued albatross of the illegal economic sanctions.
Ngethula amazwi ami kulandela ukusithiya kukamnumzana Robert Mugabe owayengumongameli welizwe. Ilizwe leZimbabwe liphakathi kokuguquka njalo lizimisele ukuvuselela umnotho obanjwe izijeziso zenotho.
Our progress inhibiting our economic recovery and punishing the poorest and the most vulnerable in our society.
Umnangagwa uqhubeke sithi uhulumende wakhe uphakathi kokukhulumisana lamabandla aphikisayo emizameni yokugxilisa umkhuba wokubamba iqhaza lanxa abantu bengaboni ngasolinye njalo bengabamabandla ezombusazwe achiyeneyo.
These achievements are in spite of the continued albatross of the illegal economic sanctions.
Konke lokhu kwenzakala kungelani lezijeziso zenotho ezingekho emthethweni. Lezi zijeziso zenqabela inqubela phambili yentuthuko lempila kahle yesizwe.
Furthermore, the sanctions are slowing down our progress, inhibiting our economic recovery and punishing the poorest and the most vulnerable in our society.
Umongameli Mnangagwa ukhulume kusanda chaya ihola lesibili ekuseni njalo wethule umbiko wakhe phakathi kwemizuzu elichumi lasithupha. Lokhu bekungokwesibili ukuthi uMnangagwa akhulume emhlanganweni we-United Nations njengomongameli weZimbabwe ngemva kokugenqulwa kukaMgabe Libutho ngo-2017. Ngimele iStudio 7 ngisesigodlweni se-United Nations e-New York. Yimi untungameli Inkomo.
Kunjalo nje uZulu useveze imizwa eyehlukeneyo phezu Kombiko owethulwe ngumongameli Mnangagwa emhlanganweni womanyano wamazwe omhlaba we-United Nations General Assembly. Abanye bathi uMnangagwa uthethe ithuba lokuveza isimo esingayisiso esiselizweni edabeni lokulondolozwa kwamalungelo oluntu, ikanti abanye labo bamtshayele ihlombe ngesicelo asenzileyo sokukhutshwa kwezijeziso zenotho. UGibson Pepe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Umongameli Mnangagwa wethule umbiko wakhe emhlanganweni we-United Nations General Assembly izolo, lapho aphathe kabanzi ngenhlelo zikahulumende wakhe akhangele ukuthi zizanceda ukuthuthukisa umnotho welizwe. Ubuye wasola amazwe angentshonalanga phezu kwezijezo zenotho athi yizo ezingumgoqo emizameni yakhe ukuthuthukisa ilizwe. Ingcwethi ecubungula ezombusazwe uMnumzana Mlindelo Mancitshana uthi uMnangagwa akakhuluma iqiniso ngesimo esiselizweni, ikakhulu kwezokuhlonitshwa kwamalungelo oluntu, esipha isibonelo sodaba lokuthunjwa kukadokotela Peter Magombeyi.
Isipichi sikamongameli kube yikuqhubeka kwalapho kwajiyela khona uRobert Mugabe. Siyabona ukuthi ukhuluma ngokunye kodwa yena ngapha ekhaya esenza okunye. Abantu bayahlukunyezwa, sibona ukuthi udokotela uMagombeyi ubethethwe kodwa akula lutho olutshengisayo ukuthi sehlukile. Khathesi abamabandla aphikisayo bayaliswa ukuthi batshengisele, kulilungelo labo leli kusekelo sombuso kodwa konke lokhu akwenzakali. Kodwa emazweni ufika ekhuluma okunye okwehlukeneyo, yikho kube yinhlekisa ukubona etshela izihlalo kumbe ama-seats angelamuntu ngoba akulo othanda ukufuna ukuyalalela lokho akuthoyo.
Omunye wentsha yaseHarare uMnumzana Qiniso Ndlovu uthi ukhanya uMnangagwa kumsinda ukulandela ezinyalweni zikaMgabe.
Mna ngokubona kwami bangathi uMnangagwa akalasithunzi njengomgabe, because wayethi Mgabe wayethi mayekhuluma enkundleni enjani babegcwala abantu befunga ubona ukuthi uzothini, but loo ndoda izolo ukhulumile izolo akula ngitsho lo muntu abekhona abantu bebengalalelanga ukubonisa ukuthi akula muntu omkhangelayo obheke attention kuye, cause into abayikhuluma kusho ukuthi ayiqathekanga, cause akula muntu oyilaleleleyo izolo malibonile la.
Kodwa umsekeli kanobhala jikelele wentsha yezanupf uMnumzana Mabutho Moyo umtshayele ihlombe ngokukhuthaza ukwethula kwezijeziso ezetheswa ilizwe.
Zwini umbiko kamongameli, hayi ukhulume kabanzi sibili ngokusebenzisana kwabantu wezombangazi weZimbabwe. Uthile ukuthi iPollard ikhaya lithi bonke abamaqembu aphikisanayo bangahlala la phansi bencedisana ukubonakala ukuthi ilizwe lingahamba phambili ngaziphi indlela. Wakhuluma ngobugwelegwele ukuthi hayi izakhe anti-corruption izabopha bonke abantu abenza ubugelegwele elizweni, ngoba lokhu sokubulele umkhonomi wethu, inotho yethu isilimele, ilimele ngendaba yobugwelegwele. Kanye wakhuluma njalo ngendaba yama-sanctions lapho asekelwa khona iSadiq yonke nje sikhaleti mhlaka 25 inyanga yaka-October kuzaba lo mkhankaso omkhulu kula amazwe ngendaba yama-sanctions la akhangela iZimbabwe. Ube ngumbiko omuhle kakhulu, umbiko ohlanganisa abantu, umbiko obambanisa abantu.
UMnumzana Andile Mafu isakamuzi seHarare uthi okuqakathekileyo uhulumende okumele akwenze andubana zethule lezo zijeziso ukuthi ashiyane lomkhuba wokuncindezela amalungelo kaZulu.
Okumele sikunanzelele ukuthi uMnangagwa engaze akhankase kanganani ekhankasele ukuthi izijeziso zenotho esingathi ama-sanctions ithasuswe, akusoze kuncede nxa ukuncindezelwa kukaZulu kuqhubekela kusiya phambili, abantu bebonakala bethunjwa kungelalutho uhulumende alwenzayo. Konke lokho kutsho ukuthi izijeziso zenotho zizahlala zikhona. Into eqakathekileyo ukuthi uhulumende aguquke ezenzweni zakhe.
Izijeziso zenotho ezethethwa eZimbabwe sezidale ukuba ilizwe lilahlekelwe ngamathuba okuthola usizo lwemali ukuze lithuthukise umnotho walo. Impahla elungiswa elizweni ayisenelisi ukuthi ingene imikhambo ifana lemazweni awe-European Union, eMelika lamanye, ngenxa yalezi zijeziso okuyinto eyabulala amankampani afana labo Cold Storage Company eyayithengisa inyama yayo imikhambo ye-European Union. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingu-Gibson Pepe.
Udokotela Peter Magombeyi owathunjwa ngabacatshangelwa ukuthi balobudlelwano lohulumende weZimbabwe usefikile kwele South Africa lapho azakwelatshwa khona. Odokotela abakunhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association bathi uMagombeyi usuke esibhedlela seAvenues Clinic eMiniyantambama ephakathi kwemota yokuthwala izigulane i-ambulance ngesikhathi ihanjiswa eRobert Gabriel International Airport. Lokhu kucatshangelwa ukuthi bekwenzelwa ukubana abantu abagoqela intatheli zindaba bengamboni. Udokotela Masimba Dindoro, isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association, uthi udokotela Magombeyi uzathola uncedo olufunakalayo eSouth Africa. Kulabo dokotela abazamhlola khonale eSouth Africa kulandela ukuthunjwa kwakhe. Amapolisa abemvimbile eAvenues Clinic esithi asadinga abazamvikela nxa esiya kwele South Africa. Umphathintambo wezembiko uMonica Mthwangwa izolo uveze ukubana kulabantu abalichumi lanhlanu ababefuna ukumthumba njalo udokotela Magombeyi. Umthethwandaba uthethe izinqumo ezimbili ezokuthi avunyelwe ukuya kwele South Africa ukuya kwelatshwa. Uhulumende uthi akwaziwa ukuthi udokotela Magombeyi wathunjwa ngubani. Okuningi asikuzweni kuGibbs Dube exoxa lo dokotela Ndoro.
I was also informed that yes, I'm sure there is a medical team which was organized to be attending him. To us as an association, we really feel and believe that his health is of paramount importance and it should be treated as a matter of emergency.
Ngizwa kuthiwa usefikile kule South Africa lapho thole kulabantu akade bemelele. Laba ngabantu ke okumele bamelaphe khona ngale kule South Africa. Sithi ke thina ngapha impilo yakhe iqakathekile kakhulu nxa sesikhangele khona ukuthi wathunjwa njalo lokuthi waphathwa njani labo bantu ababemthumbile. Simelele njalo ukuzwa ukuthi kambe inhlolisiso le iyenziwa khonapha ekhaya iyaphuma lani njalo lakhona ukuthi wathunjwa kambe ukuthi baza kwethulani ngakho. Sithabile kakhulu ngokwenziwe lidale lomthethwandaba ele High Court ngokuthi avunyelwe ukuthi aye khona ngale kule South Africa engavinjelwa ngamapolisa.
And on our end, we are still trying to engage the employer and start negotiations with regards to our remuneration, reviewing of our allowances.
Okwamanje lokheke sizama ukuthi sikhulumisane lohulumende ngeholo lethu. Silethemba ukuthi lokhu sizakhuluma ngakho ngokujulileyo leziphathamandla zikahulumende ngesikhathi esilandelayo.
Alo ke ngudokotela Masimba Ndoro, isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Doctors for Human Rights obekhuluma ecingweni lo Gibbs Dube wo Studio 7 eseHarare. Uhulumende usevumele umndeni kamuyi uRobert Gabriel Mugabe ukuthi ayengcwatshwa kozwimba esabelweni seMashonaland West ngesonto. Usibalukhulu obona ngokwethulwa kwembiko kahulumende umnumzana Nick Mangwana uthi bavumele ukuthi umndeni kamuyi wenze lokhu ngoba bafuna ukuhlonipha isiko labo. Umnangagwa uthi babambisana lomndeni kaMgabe ngokungcwatshwa kwakhe. Ngakho ke uthi bazanceda ngendlela zonke kulokhu ukwenzela ukuthi abekwe ngemfanelo. Bekukhangelelwe ukuthi uMgabe owaphiwa isicoco sokuba i-National Hero uzangcwatshwa emathuneni e-National Heroes Acre obekumele kwakhiwe isihonqo esibizwa ngokuthi yi-mausoleum. UMgabe wabhubha ekuqaleni kukaMpandula eseSingapore, wabulawa isifo semvukuzane. Ukuze sihlaziye lolu daba, uGibbs Dube Studio 7 uxoxe lomnumzana Joseph Chuma owake wamela iphelandaba Mpophoma edalela ephalamende ekubandla lezanu PF.
Okusalayo umuntu nxa engabhubha umndeni wakhe kumele utsho lapho kumele abekwe khona. So nxa imule umndeni wabo baba uMgabe usithi akahambe ezimba ngibona ngathi akulantembi ngakhonokho kahambe ayobekwa ngokuthula. Vele sesihlukumeze isidumbu ukuthi sibe lokhu sihlezi isikhathi esingakakwazi kwenzakale angaze ngibuzwe ke lakithi eZimbabwe lapha. So ngibona ngathi hhayi nxa sebe kucawe kanjalo ihambe bombeko umuntu omdala aziphumulele ngokuthula.
Singathi ke lokho kade kuyakhiwa kuthiwa yi-mausoleum sokuyathiwa nipho.
I'm sure nxa ibisi yakhiwa isichazi yakhiwa izasebenza kwabanye bakhona abanye abazabuya ngemva kwakhe. Asiyedabe liqhawe elikhulu kakhulu bakhona abanye abangamaqhawe sikhona lathi sizabuya mhlawumbe lami ngicela sengithola ichance ukuthi nami ngeke ngilale kumozili mina leyo ngisikhathi sakhona nxa lami sovi isikhathi ukuthi ngidlule. So I'm sure it can be used for other people ngoba isakhiwo kade siyakhiwa ngurhulumente eZimbabwe ibe singakhiwa ipersonal money yakomgabe bekuseve imali eZimbabwe. Ngako-ke kungasebenza noma nakubani oyabe kubone ukuthi kona kufanele ukuthi kona kusetshenziswe kuye.
Ye, kodwa lokho kusuze kuyangisa uhulumende yini ukuthi bebethe bayakha lokhu kodwa sebesiyambeka kwaZimba?
Akulangisi uhulumende ngoba uhulumende akulanto ayenzileyo engakhulumisananga lo mdeni wababa umgabe. Njengoba wezwa uvini umongameli ekhuluma wathi bona konke siza kwenza ngemuva sisekela imuli ekababa umgabe, especially kakhulukazi umfelokazi umama uGrace Mgabe. So from the word go, uhulumende kazange azame ukuthi afosele anything emulini yakobaba umgabe. But lokhu kuzatshengisela ukudabukana phakathi kwemuli yakobaba umgabe ngoba yibo abadabukalana, ngoba yibo abavumayo khonoku, yiyo abakhuluma ngendaba emosileni. Indaba emosileni azange ikhulume ngohulumende, asingelakho engqondweni yethu khonoku, kodwa bona baceda hayi sina siceda unalimakhela imosileni. Uhulumende wavuma futhi ukuthi hayi sizakwenza khonoko bakase ukulungiselela ukwakha imosileni leyo. So uhulumende akulanto ayangika ngayo, instead uhulumende uyatshengisa ukuthi hayi uzamile ngamandla akhe wonke to bend and sweet izidingo lezifiso ezemuli kababa umgabe. Bona bodwa nje yibo kuphela abangabambananga, yibo bodwa abalokulo kuza ukuphikisana phakathi. So akuyangisa uhulumende lokhu kuze yangisa.
Alo-ke ngumnumzana Joseph Chuma owake wamela iphephelandaba Mpophoma edalele ephalamende ekubandla leZANU-PF. Amazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa wethule emhlanganweni we-United Nations General Assembly izolo amukelwe ngembono etshiyeneyo, abanye besithi yikho kade bevele bekukhangelele njalo akukho okuhle ngawo. Abanye ngabathi amazwi akhe ayakha njalo apha uZulu ithemba. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele siphathamandla sebandla le-MDC umnumzana Sengezo Chabangu, endawonye lesiphathamandla sebandla leZANU-PF umnumzana Joseph Chuma onguye osungula lingxoxo.
Sukela eqala ukungena embusweni umnumzana Mnangagwa utshengisele ukuvula iZimbabwe evulela abantu bonke ukubana ngabe siyakwana sibe yingxenye yemuli yamazwe wonke. Lokhu kutshengisele even kubuya kuma-election for the first time eZimbabwe after inyongane kade isenzakala uvulile konke ama-observer team avela kubomelika ku-EU everyday ayibuyani madikasiponisa neni khona ukubona kuyikutshengisela ukuthi naye akusona nto kumele silufihle. Nxa lapho sithumanisa khona sithengisele siphambanisa laphana sikorrekte sihamba siya phambili khonokwana ngumoya okutshengisela ukufuna ukubambana lamanye amazwe obe kungayenzakale ngesikhathi sikababa umuyi ubaba umgabe wahle ade ahlaka kutshele terenze ukuthi ona Tony Blair ona keep England I keep my Zimbabwe. So ama-sanctions they are real and they're hurting the ordinary person more than those people that they intend to hurt ngoba ubaba uMnangagwa uyangena kwilimousine yakhe lama-bodyguard akhe atshaya ezihambele hoteni afika adle ukudle eNew York khonakale e-America yangikona angithi. So uyabe usithi kona umthagathe ngathi nxa ekwaniso ukufika aze afike right by your doorstep in America. So it shows that those sanctions are not targeted, they are killing the ordinary person. Ama-human rights ethu abantu beZimbabwe are being affected by those sanctions.
Baba Chabangu, nangu uyakhuluma ubaba uChuma lapho uthi hayi ama-sanctions lawo kuthiwo a-targeted kawa-targeted abulala isizwe aphambanisa lelungelo likaZulu. Uthini wena?
Ngiyamuzwa umfo wethu uChuma uyahlabelela into efileyo. Into esivele sifile ayihlatshelelwa, iyagqitshelwa, iyagebhela ibhodi igqitshelwe, ingcwatshwe kumbe ilahlwe. Lokhu akwenzayo hayi ayisikho. Ama-sanctions akhona and ama-sanctions iZANU yiyo yazifakayo kuma-sanctions. Asoma-Americans abafaka ama-sanctions kodwa ngenxa yokuthi abalandeli isisekelo sombuso bayabopha abantu, bayabopha babaginya abantu, baye bafisa babafisize babenzeni, yikho okwenza ukuthi kube lama-sanctions. ama elections ayenziwa ayarigwa izinto zonke zenzana ngazivalisa silanga lezelethona. So ama sanctions aso nto efakwe ngama Americans izano yazifakela yona
nanto udaba mnumzana Chuma ye uyavumelana laye yini umnumzana Chabanga?
Ubaba Chabanga ngingavumelana naye kukhonokho ngenxa yokubona sikhuthala mina ukuthi bona uyehluleka ukubona bona ubaba umnangako bekumele anike i-chance lokusekelwa ukuthi into zonke azizamayo yiphuthe. Kuningi asebenzile ku-positive abezama ukuthi ngabe kuyalungisa isilinge including even uku-realign-a imithetho in parliament and so forth. Kodwa ngenxa nje yokuthi bona bavele bale-attitude abayasebeyithethe abasakuboni bona kwana okuhle okwenziwa ngobaba umnangako bona sebona okubi kuphela mthokotsho. But if they took time to really look at it, they would have only had. In the way, if I'm not going to ask them to name, ask them to name, because in the community after the election, what do you want to do? What do you want to do? The election minister is a part to play in this new dispensation. Let's all come abroad together. The one who addresses, you know, the election is very assembly. You know, the one who is a leader. Most of them, you know, the address is a much less than a guy. You know, the one who is a joint president, you know, the address is almost an empty room. You know, Zambia, the same thing. I don't know what I'm saying, United Nations. You must remember that they are also there to network and look at the other things and to just sit in that auditorium and be listening to speeches. So that was the thing, and I was part of the private meeting with whoever target groups they might be having there. So it's nothing sinister. We don't want to be a problem with the people who say, I'm side room. I'm going to be a side
room. Mnumzana Chabanga, isikhathi kasavumi ungasigqibela uhlelo lwethu usitshele ukuthi uthini wena ngamazwi kababu Chuma.
Maga kulantwa ithoyo ugida ezidakezela ungani uphila eNgland kumbe ungani uphile eAmerica nxa ephile eZimbabwe gakumelanga khulume ngalindlela akhuluma ngayo lamhlanje abantu bathwele nzima sesiphila ngeparallel market black market i-economy isisetshenziswa ngangasese yikho lapho sesiphila khona kodwa khona kulo hulumende. Uhulumende wakhona nguyonika futhi abantu, omunye wakhona umntanakhe, abanye Crock Motors yiyo esupplier izimonta uhulumende, yibo abacontrola iblack market. So ungeke ukhulume ngomnangagwa. Umnangagwa is the worst thing to happen in this country. Umnangagwa even ngesikhathi sikamzilikazi, abaphila ngesikhathi sikamzilikazi abazange baphile ngalendlela. Abaphila ngesikhathi sikamgabi nesikasmith abazange baphile ngalendlela. Le ndlela usibisele asikwazi ngemuva ku-18th century. So luthumo okhulumayo ungani kumbe kulomuntu omfake amajekiseni ukuthi akhulume kono kwakukhulumayo. Abantu balala phandle kathe sasila magesi eZimbabwe sesipheka ngenkuni. Ilizwe kambe lizaphila njani ngenkuni umhlaba wonke athi kuyaba yi-deforestation. Akula manzi, abantu akula impuphu ikhwela isingabo 100 rand. Kuyini kono?
Hallo ke ngumnumzana Sengezo Chabangu isiphathamandla sebandla le MDC ubexoxa endawonye lesiphathamandla sebandla le Zanu PF umnumzana Joseph Chuma. Abomsakazo we Voice of America Studio 7 bemanyene lenhlanganiso ezimeleyo eMedia Center eHarare babe lombuthano wokuxoxisana lezakhamizi zakobulawayo iTown Hall ngesilungu kucetshiswana ngendlela yokuvuselela amafekitali kuleli dolobho. Intatheli izindaba yeStudio 7 uAnastasia Ndlovu ukhona embuthanweni lo. Siyakwamukela Anastasia. Ye, ungasitshela Anastasia sizwa kuthi kumakhaza lamhlanje khona ngapho kobulawayo kodwa abantu baphume ijumo na?
Abantu baphume ijumo babuthene lapha eBulawayo Rainbow Hotel lapho esihlafuna khona udaba lokuba uBulawayo engavuselelwa kanjani. abantu bathi kuhle ukuvuselela ubulawayo, kodwa kukhona okudingakalayo ukuba ubulawayo avuselelwe, ikakhulu isifiso sakhe uhulumende sikhona na ekuvuseleleni ubulawayo. Bakhuluma ngodaba lokusilela kwamanzi, bakhuluma ngodaba lokusilela kwamandla kagesi, ukuthi ubulawayo engavuka kanjani uma amandla kagesi lamanzi esilela. Bekhuluma njalo lokuba amabhanga awalamali, ubulawayo uzavuka athini. Bekhulume njalo ngemitshina esimdala esemafekthali nakobulawayo engasasebenziyo. Bekhulume langenkampani kaloliwe lamanye amankampani avalwayo kobulawayo ukuba kawasebenzi ngendlela, ubulawayo engavuka athini. Bekhulume njalo ngokugwelegwele i-corruption. Abantu bathi kobulawayo kule-corruption eningi kakhulu ezweni, njalo ngesikhathi kusiba le-indigenization abantu bakobulawayo ayisibo abafinyelela ukuthatha amankampani akobulawayo, okwabangela ukuba amankampani akobulawayo amaningi avalwe. Ngakho kuzakuba nzima ukuba ubulawayo athuthuke. Bakhuluma ngokuba abasakhulayo kumele bephiwe amathuba okuba nabo bekhokhele, kodwa ngabawo amandla okuba abakhokheli, ngoba okwakhathesi ilizwe alimanga kuhle, yonke into isezandleni zikahulumende. Lo mbuso wezabelo lawo awukaqali ukusebenza, ngoba uhulumende kanaso isifiso sokuvuselela ubulawayo.
Ye, ungasitshela ukuthi abakhulumileyo abaziwayo awuzulu angaba bazi ngobani?
Esithe saba nabo kupaneli yethu esikhulume nabo ngubaba uWinos Dube, uChalimane Bulawayo, United Residents Association, uReginald Shoko, i-economist, sakhuluma loJonanyoni, umlobi, njalo isikhulumi esidumileyo kobulawayo. Umphathintambo wezamafekithali kobulawayo ubaba uNdlovu kanye nelisanga ukubuya lelunga ledale lephalamende ebelisilinqosile lalo alenelisanga ukuza ngoba belibambekile emhlanganweni.
Ye, manje ungasitshela ukuthi ngalokhu abakuchoyo bona abantu bayakhuluma na ukubana udaba lwe-devolution lungaphathisa na udubo lwakobulawayo?
Abantu bathi uhulumende kumele azimisele afake imali ku-devolution of power ezakwenza ubulawayo avuke. Bethi uhulumende kumele anike la mandla ikhansi ledolobho lakobulawayo ukuba isebenze ithuthukise uZulu, kodwa okwakhathesi imithetho ekhona ayiniki abantu kunye lekhansili yakobulawayo, ngisho layo siba lukhulu wakobulawayo ngalawa amandla okuba ame athi i-devolution of power kayisebenze, ngoba uhulumende uhambela emuva edabeni lolu obelulakho ukuba lungavuselela ubulawayo. Bethi ubulawayo njalo wathiwa wafakwa ezinye lokwa uyi-special economic zone, kodwa akukacaci ukuthi uhulumende na uvele umingathi ekuvuseleleni ama-industry akobulawayo. Njalo bethi indaba ye-devolution of power izasebenza, kodwa isoze isebenze iqine edolobheni lakobulawayo, ngoba amankampani wonke amaningi asebenzayo okwakhathesi asezandleni zabantu abangasuyiwo obulawayo, okuzakwenza kube nzima njalo ukuba ubulawayo athuthuke, ngoba ngesikhathi imali ifakwa bayithatha beyibisele lapho bona abasuka khona abayitshali bobulawayo, okuthiya abantu bakobulawayo bengela mandla.
Udaba lokuletha abantu bazosebenza bevela kwezinye izigaba luphethwe na?
Udaba lokuba abantu bayasebenza besuka kwezinye izigaba luphethwe kakhulu lapha. Bathi abantu bona babona bengalamandla ekubuseni ubulawayo, bathi sokungcono beqale okunye okutsha, ikakhulu ezamasiko mhlawumbe zingavuselela ilizwe, ngoba kwezomnotho ikakhulu uma kubaniswa ekwenzeni imimpahla kumbe amankampani athiyeneyo awakho ezandleni zikabulawayo. Bebanisa ngisho la inkampani kaloliwe bathi ayikho ezandleni zikabulawayo. Ngakho kuzakuba nzima ukuba ubulawayo avuke ambi njengezolo.
Hayi, siyabonga Anastasia, ube lo busuku obuhle.
Ngiyabonga lana.
Ye, leyo ke bekuyintombi endala Anastasia Ndlovu ebesixoxa laye ecingweni esemhlanganweni oqoqwe ngabomsakazo we-Voice of America bebambene lenhlanganiso ezimeleyo e-Media Center. Besigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. kumbe ekuseni ngo 6:30 kodwa ke okakathesi yanini ke ku Studio 7 Live Talk igama Chris Gande lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.